sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Inkampani yezokho isikhuphule imbadalo yokugada imichova lamabhasi ayo ngokuphindwe kabili.
Ulabanye abantu abazabe bekobulawayo kodwa i-city center bengala access lalo. Konke lokhu ngibona ngazathi kubangelwa ukuthi bathe bekhipha othova, benze ngani othova badula kakhulu kodwa besenzela ukuthi bona bebe le-monopoly.
Namhlanje bekulilanga lokunanza ukukhothama kwenkosi uMzilikazi, njalo omunye wababikwa beyinkosi yamaNdebele, uMnumzana Raphael Khumalo, ukhuthaze abantu ukuthi bebambane.
Inkosi uMzilikazi wesibili ukhulume kakhulu ngembali yenkosi uMzilikazi wakuqala kaMachobane. Wakhuluma kakhulu ngendlela akhe ngayo isizwe lesi esithiwa uMthwakazi namhlanje esithi iMathebele Land.
Uhulumente uthi uzalondoloza imuli zezisebenzi zakhe ezizabulawa umkhuhlane we-COVID-19 nxa zitholeleli igcikwane emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi uzalondoloza imuli zezisebenzi zakhe ezizabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 nxa zithole igcikwane leli zisemsebenzini ngokuzibhadala umholo womnyaka wonke phezu kwalokho ababe befanele bekuthole. Ubikwa isithi wenza lokho ngoba uyananzelela ukuthi ezinye izisebenzi zakhe zisebenza gadalala ukuqhuba inhlelo zelizwe lanxa kulegcikwane leli. Lokhu kwenzakala ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi sebezinkulungwane ezifika phose isikhombisa i-6837 asebetholakale belegcikwane le-COVID-19 elizweni, njalo selibulele abedlula amakhulu amabili i-206. Ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi sebelobele uhulumende eyinye njalo incwadi yokuthi bexoxisane bengezelele iholo ababalisi ukwenzela ukuthi bengakhalali umsebenzi wokungaphazamisa imihloliso esihleliwe.
Uhulumende kangasizi kulokho ngoba iholo likambalisi lamhlanje lehle kakhulu, kanti ke intengo yenyuke kakhulu yezinto. Ilona iholo lasala lokho lime kuholo elalivele liholo lakhe ngoJanuwari ngesikhathi sikaAugust. Phosa ababalisi sebeluze ivalue yeholo labo elingange 830%. Lokhu kutsho ukuthi bavele kabasela ngejoin isenti abayithwalayo besezidlini. Ithi ingena ebhukwini ihle iphele nje mhlawumbe iqedwe imadlanyana yokubhadala izikweletu ezincinci eyabe selazo ngasafiki lutho lalutho umuntu wenkosi. Angakwenza njani kukhulumende lokho? Kabize imihlangano yokukhulumisana ngezeholo, angabe lokho ecatsha ngokuthi kule COVID, kanti kulezinye indawo lapho abahlangana khona bebona ukuthi i-COVID lanxa ikhona kodwa abantu bahlangana. Nxa sesiyavula kazame ukubiza umhlangano ogoqela abazali, ababalisi, abantwana, ezwe imbono yabo, angazahlala ecabangela konke ukuthi lokhu kuqondile lokhana hathi, lokhu zakuthatha lokhana hathi, kweza kukilizeke ukusebenza ndawonye lohulumende. Siyakukhuthaza ke lokho.
Ungasichasisela ukuthi inhlanganiso yakho ibifuna ukuthi ababalisi ngabe sebebhadalwa malini, njalo uhulumende selike lahlangana la yini kumbe lakhalaza ukuthi kube lomhlangano yena wathi hayi?
Okwakuqala ebesekukhangelele ukuthi uhulumende ngaye uyabhadala izisebenzi zakhe ngedola lase-America. Lo kube kungumkhankaso sisukela kudeni. Kanti ke vele sithe singena ku-2020 sibatshengisela ukuthi thina besifisa ukuthi ngaye kuyaguqula ngoba idola leZimbabwe lingani ngalimanga kuhle liyantengantenga sonke isikhathi. Okunye njalo sasesithi thina uhulumende nxa esebhadala lali mali le athena i-COVID allowance ngayo uyayiguqula ayikhweze futhi athi seyiguqulile ayenze ibe imali enelisekayo ukuthi ithathwe emabhanga iyimali kho ngoba iyancedisa ukuthi umuntu ahlanganise inhlupho zakhe lapha nalaphaya. Okwamanje le mali ingathi ibotshelwe kulo futhi idola leZimbabwe kunzima-ke ukuthi uyisebenzise. Ye, sesibhalile izincwadi namhlanje nje ngikhuluma nje sibhale esibili sikhuthaza umnumzana uPaul Mavima ukuthi kakhuthaze labo abaphethe inkundla NJMC ukuthi bahlale phansi baxoxisane.
Lowo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eyezimtha. Sixoxela eseHarare. Inkampani yeZimbabwe United Passenger Company Zuko isikhuphule imbadalo yokugada amabhasi kanye lamakhombi ayo ngokuphindwe kabili, okutsho ukuthi labo abakade bebhadala amadola ayisitshiya kalombili sebezabhadala ayilitshumi lasithupha njalo njalo. Inkampani le yethule lombiko njalo yathi imbadalo le izahle iqale ukusebenza ngokuphuthuma, okutsho ukuthi yiyo imali esivele ihlawulwa. Amabhasi ezukho kanye lamakhombi la angaphansi kwalenkampani yiwo avunyelwayo ukuthwala abantu ngesikhathi kule gcikwane le-COVID-19 ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalo. Uhulumende wathi amabhasi ezukho kanye lamakhombi angaphansi kwalenkampani yiwo avunyelwayo ukuthwala abantu ngesikhathi kule gcikwane le-COVID-19 ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalo. Ngokuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu.
Kuliqiniso yokubana abantu kunzima vele bazaqhubeka bethwele nzima, kodwa kungena edorobheni bazangena ngoba yikho abadinga khona, kodwa ulabanye abantu abangasenelisi ukufika edorobheni ngokoma kwezinto. So mbona ngazathi uma sekunje siwile ulabanye abantu abazabe bekobulawayo, kodwa i-city center bengala access layo. Konke lokhu mbona ngazathi kubangelwa ukuthi bathe bekhipha othova, benze ngani othova, badula kakhulu kodwa besenzela ukuthi bona bebele monopoli njalo. Ifuel ozathi uyakhangela ikontrolwa yibo bona laba basemandleni. Uma uyathula ulalele uzathola ukuthi kuthiwa kule khatheli eyabantu abangabangani babo abaku-inner circle yabo abayibo abarun ifuel. So mbona ngazathi konke lokhu kuyisibonakaliso sokuthini akulalutho oluzanjani oluzaphuma for abantu.
Siyananzelela njalo ukuthi idola leZimbabwe lalo liyawa amandla, njalo le ntengo yephethelo layo iyakhuphuka. Kuyini uhulumende angakwenza?
Inflation izaqhubeka iqansa ngoba as long as ifuel layikhwelile kutsho ukuthi imali yethu iyaqhubeka isiwa isisindo. Lokhu mbona ngazathi eqinisweni labo bona labo abaphetheyo abasela mandla okuthi bekubambe njani bona, kodwa okuliqiniso ukuthini bazenzela imali bezinothise at the expense of amaZimbabwe ngoba silabantu ababusayo bephinde bebe ngotsheketsha abayibo singathi ngo-business people. So bona kubo is about making money, njalo ungakukhangela kuzaba nzima even kubona laba abalutshwana abasasebenza ngoba okutshengisa ukuthi uma ukhweza izinto after abantu sebeholile uthi akubhajetheke.
Lowo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu, sixoxelaye ekobulawayo. Namuhla bekulilanga lokunanza ukukhothama kwenkosi uMzilikazi, njalo omunye wababikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Rafael Khumalo ukhuthaze abantu ukuthi bebambane bengakhethani ngemihlobo ukwenzela ukuthuthukisa isizwe semaNdebeleni. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubele sikhulumele sikamnumzana Khumalo umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Bekuyikukhumbula engingakuthi isikhumbuzo senkosi uMzilikazi wakuqala okamaChobane, njengoba sonke sisazi ukuthi khona inkosi uMzilikazi okamaChobane ukhotheme mhla zinhlanu kuyona linyanga kaSeptemba ngo-1868. Yiyo injongo ekade ikhona namhlanje umcimbi lo ubanjwe inkosi uMzilikazi wesibili. uStanley Raphael Khumalo ubambele kukhasi eleFacebook. Banenga kakhulu abantu akade bewothamele elo umcimbi.
Okuyikho ngathi ukumqoka okukhulunyiweyo ukuyini?
Inkosi uMzilikazi wesibili ukhulume kakhulu ngembali yenkosi uMzilikazi wakuqala kwaMachobane. Wakhuluma kakhulu ngendlela akhe ngayo isizwe lesi esithiwa ngumthwakazi namhlanje esithi iMatabeleland. Uthi sakhiwe kakhulu ngenhlanga ezehlukeneyo. Ubekile futhi lokuthi phakathi kwaso bebekhona abelungu, bebekhona amatonga, bebekhona abeshoneni bebekhona kanye. Uzwa khuluma lokuthi kulomunye umlungu wabhalayo wathi khona yena uMzilikazi belo dokotela omunye ubaba wayevelela esishoneni. Wathi ngokusuthiseka kwakhe ukuhlala esigodlweni wazi wabiza ngisho lemuli yakhe. So uMzilikazi ube ngumuntu okade lothando kakhulu njalo ehlonipha ubuntu babantu, ehlonipha izindimu zabo, ehlonipha ubuntu babo, ehlonipha amasiko abo. Yikubona lanamhlanje izizwe lezi zilokhu eziphila zilayo ilokhu izindimu zilazo izindimu zazo ziphila zilawo amasiko abo. So ukhulume kakhulu ngezinto ezinjengazenezi ukuthi lamanje kathesi kumele ukuthi abantu sihlangane, abantu sithandane, kungelani lokuthi wena ukhuluma luphulimo. Ungabe uvele ebutonga, ungabe uvele ebuvenda, ungabe uvele ebusutwini, kodwa konke lokhu kumele kube umnotho kithi, kube luthando kithi ukuthi khona izindimu zonke lezi zibe ziphila ngoba yikho kwakufunwa uNkosi uMzilikazi. Ngiyabonga.
Lo umnumzana Greta Vodloza Sibanda. Isikhulumeli sikaMnumzana Raphael Khumalo obikwa engeyinye yenkosi yamaNdebele sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
lamlelwa.
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zikhala ngentengo ephezulu yamakhuba lenhlanyelo ngesikhathi sekulungiselelwa ukulima. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhuba lokulima ngenkabi libiza amadola emelika alikhulu lamathumi amabili, $120, kuthi lidonswa ngobabhemi lona libiza i-$110. Inhlanyelo lesisindo samakilogram alithumi ibiza inkulungwane ezintathu zamadola kuleli 3,000 pond osekujeyiningi lezakhamizi lizibuza ukuthi lizalima nalo nyaka. Iningi lezitolo ezithengisa amakhuba la kaliyamukeli imali yakuleli. Ukungani kuhle kwezulu ezansi emaNdebeleni okudale njalo ukufa kwenkomo ezedlule inkulungwane ezilithumi lasithupha nyakeni sekuthe iningi lezakhamizi libhekane lendlala njalo lingelazifuyo zokuthengisa. Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi intengo yamakhuba lenhlanyelo iphezulu kakhulu. Omunye wabo umnumzana Darlington Dube odabuka ematopo.
Singasakhulumi ngekhuba eliyi-$100, sikhangela ukuthi umuntu ongumlimi uyathenga isikali sokulima. Isikali sokulima siyi-R100, umhlathi wekhuba yi-R100. Ma ubhekile imali enjalo abantu kabalayo. Ngonyaka ophelile isivuno sabantu basemathweni South abatholanga lutho. Ongawukuthi kwayona inhlanyelo yesintu esithi inhlanyelo abazoyithatha esiphaleni ngabalayo.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Gabriel Uphondo Moyo oyemawane.
Lo nyaka ukulima kuzasiphazamisa kakhulu njengoba vele sesendlaleni. Lezinto ngaziyadura kangaka, so inhlanyelo vele kasidla. Asila ngoba vele abantu kumnyaka ophele vele kabazuzanga ukuthi ngathi bagcina ihlanyelo nxa isenza 3000. So hayi lokhu vele lonyaka sesakwazi ukuthi sizakufisa ukuphatha sikuthini, ngoba lonyaka lamakhuba afile kufuna izikali, kufuneka into zakhona ziyadura kakhulu 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 ukuthi asakwazi lokuthi kathi vele sizabamba ngaphi sichiyenga.
Umnumzana Phakamile Ncube ongumlimi emkuwa eKezi uthi ngaphandle kokuthi baphiwe inhlanyelo ngukhulumende abasoze bathola isivuno esihle lanxa izulu lingana ngokufaneleyo.
Ama-farmers amaningi kuze kube nawo hlahlale ngama-new farmers ngoba afuna ukuphiwa abekhongozela ukuthi ayithole inhlanyelo aphiwe lamakhulu. But isikhathi sangona sesadlula, sisebunzimene obukhulu ukuthi sizasebenzisa inhlanyelo engela sivuno esihle esingathi ngama return seed kodwa ungazinikisa ivuno esanelile njalo kulonyaka sikhalela ukuthi kuthwa kuzaba lezulu bonani sisenkingeni enkulu kakhulu sikwathi sizaphephela kubani njoba vele sizingane ezikhala zingalayisi
umnomzana Thabane Jume eFlabuse insiza uthi ngaphandle kwentengo yamakhube phezulu izifuyo seziqalile ukucuba okokuthukuza kuba nzima ukuthi balime ngazo
khona izifuyo kathi esingakhangela vele zicakile endelonyaka vele izulu angithi akwazi ukuthi kazange line kahle komo zicakile amadonki acakile so vele yikho kuzayenza ukuthi le kulimeni lapha kube nzima phoke sesikhuluma ngezinto ezinjengayo umvundiso inhlanyelo amakhuba kuza kuba njengabalutshwane lapha lalaphayana abazakwenelisa hayi abanengi thina kuzaba semandleni enkosi ngoba intengo kayibambeki
asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Anxious Masuka ngoba engasabelanga ucingo lwakhe nesikhathi sidinga ukuzwa amalungiselelo ohulumende awenzayo kunhlelo zokulima kodwa emnyakeni edlulileyo ohulumende ubesipha izakhamizi inhlanyelo kanye lamathalakithi okulimisa lanxa iningi likhala ngokuthi impahla lezi zithwelwa ngabalutshwane abasekela ibandla elibusayo leZANU-PF ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami ngoChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo sihlaziya udaba lokutshengisela abakuxoxileyo okuqale ngeviki edluleyo
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi uhamba njani umbhikitsho wenu
uhlelo lwethu kumbe singathi umkhankaso wethu wokuthi izisebenzi zithole imali elohlonzi luhlelo oluqhubekela phambili sithe nje siluqala sakubeka sobala ukuthi akusoze kube luhlelo kumbe isenziwo eselanga elilodwa kuzathathake isikhathi esithize siloke siqhubekela phambili ngenkulumo phakathi kwethu siyaqhubekela njalo phambili ngenkulumo lamaqhaji asebevumile ukuyibhadala leyo mali
ungazisa abalaleli ukuthi uhlelo lwenu kahle kahle luhamba njani lwenziwa njani njengoba abanye bathi abakaboni lutho ikakhulu labo abangasebenzile
kulabo abangasebenziyo kungathatha ke isikhathi ukuthi benanzelele ke ukuthi kukhona okwenzakalayo yini kumbe akukho ngokuthi phela sasivele sikubeke kwabasobala ukuthi sikuqondanekela labo ke abasemsebenzini njengoba sasikhuluma ngendaba yeholo abaningi ke bangathi ababoni lutho ngokuthi babejwayele phela ukubona lokhu ababekubiza kuthiwa ngama national strike ukuthi sasidonsela uZulu ke omningi emgwaqweni ayisiyo ndlela ke ngayo ke kumbe singathi esaphuma ngayo kuzakwenza sathi khona izisebenzi kazitshengisele ke lapha ezisebenza khona sibona ke ukuthi yikho ukwenzakalayo izisebenzi dinga ke imali nxa kuyikuthi abantu bakhangelele ukuthi sincedise lalaba abangayiyo emsebenzini ngoluhlelo esingalukhangela ngokuya kwesikhathi uhlelo esikhuluma ngalo luhlelo esasiqonde kundane lokuthi singenza njani ukuthi abaqhathi besinike imali elosono.
Manje ngokubona kwenu khona lokhu kuyasebenza na ikakhulu nxa sikhangele ukubana izisebenzi ziyaba zisikhona emsebenzini. Kuyasebenza yini khona lokhu ukutshengisele ukwenza?
Njengoba ngisitsho nje ekuchilo nje ekuqaleni singazi ke ukuthi uZulu ukhangeleleni kiwo kithi. Ngisitshile ekuqaleni ukuthi singathi imbangela kumbe sikukhangeleleyo ikuthi abantu bathole imali. Sithe siqalisa lolu uhlelo sesibone ke abaqhathi abaningi ama-companies athize bebiza ama-workers committee esingathi yizisebenzi ezimelela izisebenzi kumakhampani ukuthi kasihlalele nini phansi siphanane imali. Kithi yikho esasikukhangelele singazi ukuthi abanye babekhangeleleni. Yikho ngisithi phela kithi lolu hlelo luhlelo oluphumelelayo ngoba phela abaqhathi nampo bayasibiza bathi ke bayabhadala ke imali elohlolo. Ama-companies athize singathi sebequme umholo phakathi hafu banika ke ingxenye banika i-RTGS ingxenye bayinika be-US dollar. Sibone ngani ngama esingathi ngesilungu ngama-positive kutshengisela kuba ungcono. So ama-members ethu ayabenefitha ngalokhu esikwenzayo. Yikho esasikhangeleni.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli.
Kulungile bani.
Lo bekungumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeleli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sihlaziya ukusilela kwamanzi lamagetsi kuleli dolobho langokuvulwa kwezikolo.
Thwadi senzima kakhulu ngoba uyabona kulo mkhuhlane iCovid uzamemetheka sikuthi uza kuba khona ngoba indlela yamanzi kayikho. Amaza aqogelelwa njalo aphethwe ngobunono obukhulu. Awusazi ubona umuntu edlalisa amanzi ngoba uyabe khangelela ukuthi kusasa zathatha ngani. So lokugeza kwazo zona ezizandla kuba nzima kakhulu. Lokuwatsha izigqoko zona ezi kuba nzima kakhulu. Okuza kwenza ukuthi umkhuhlane lowo umemetheke uhlale ukhona ungaphumi ebantwini ngoba amanzi sibili kobulawayo awakho.
Ukusilela kwamanzi lamagetsi kungabe kukhathaza kakhulu yini abesifazana labantwana abangamantombazana njengenhlala yenza. Njengoba sibona ukuthi kwesinye isikhathi yibo abahamba ukuthi bayefolela amanzi kumbe bayitheza inkoni kumbe liyabona yini labesilisa labo sebencedisa.
Khangela uhlupho lwezesa lolwamanzi sokufanana khathesi ufica amajaha labo baba behamba labo bethwela amapheyili izigubhu lezi besiyodinga amanzi. Sokufanana akusela kuthi ngubani ngoba shiwa amanzi kawakho siphosa saqeda iviki khathesi singalawo. Phosa yathi goqo iviki singalawo. Wonke umuntu ubhizi uyaphuthuma udinga amanzi. Ama-water bowser lama-kiosks anganceda kodwa okubuhlungu yikuthi kumele uvuke uyofuna ulayinele amanzi. Okuthatha isikhathi sonke phose ungekho ngekhaya. Omama bavuka bahambe bahambe ngoba ngavele esukela inini ngasafika angene lapho awathola amanzi. Abanye baze babuyele bengawatholanga amanzi ngoba isikhathi sesihambile abantwana bengaphekelwanga imisebenzi yezindlu ingezwanga. Njalo khonokho kuyingozi ngoba uzafisa ukuthi labasela asefika nje azenzele santando ezindlini bekwazi ukuthi abantu ngabakho bayedinga amanzi.
Selaxoxisana yini le kansili kumbe uhulumende ngokuhluphayo khonapho edolobheni lakoBulawayo? Sibona njalo ukuthi kulabanye asebele zifo ngenxa yalokho.
Ye, kukhulunyisenwe lo kansili langohulumende zizamile inhlanganiso zaphanyeka udaba lolu emthethandaba ezinjengabo Bulawayo Progressive Residents Association, ezinjengabo Bulawayo Vendors and Traders Association, abaze badala enye inhlanganiso ekuthiwa yi-CWGG. Basebenzile kakhulu abantwana bahambisa lolu daba emthethandaba, njalo bamile bamanya banqoba kakhulu bancedisa imuli leze bezitheza lahlekelwa ngesikhathi samanzi eluveve. Bahambile babe yinhlanganiso yokuqala ukuthi basukume bayekhalela imuli ezitheza lahlekelwa ngabantu bebulawa ngamanzi lawo, babaphathela lama groceries ukuthi abancedi. Basebenze kakhulu bayaphindaphinda balokho bebancedisa. Sabona futhi le 1893 MHRRM incedisa futhi emagwegwe lapho kungalamanzi, inikeza abantu ngamabhawuza. Siyakunqoba lokho, basebenzile kakhulu. Sisamelele ukuthi kuzaphetha ngani njengoba indaba le ifakiwe emthethwandaba, ngoba ifakiwe ngempela kusamele kwazakali ukuthi kuyaphuma njani, yaphetha njani. Ngiyakhulunyisana kakhulu lohulumende lecouncil.
Okunye ongathi kukhathaza abahlali bakubulawayo kuyini?
Ngesikhathi se-COVID kubuhlungu kakhulu ukuthi sibone i-transport ihlupha, i-transport iyakhathaza, njalo sikhweziwe. Sibone sokuthiwa sesiza intengo sizaba idabu yale kade khona emchoveni bemabhasini. Kunzima kakhulu u-transport, yikho kuza kwenza lali into okuthiwa i-COVID ingapheli, ihlale lokhu khona imemetheka ngesiqubu esikhulu. Sikhangela labantwana bezikolo kulokho kuphikiswana kusiwane kusiwane kuthiwa bazavula. Siyafisa sibili ukuthi ngabe laba abanye bayabhala ngolunye uhlupho khathesi olukhangelwe ngabazali olubhekane labazali, besesaba ukuthi abantwana ngeke bawuthathe yini umkhuhlane nxa besiyabhala behlangana ezikolweni khona ngale. Sikhangelelele ukuthi alubani uhulumende uyancedisa ukuthi kusanitize ezikolo, bathengelwe nama-mask, ngoba isikhathi lesi sibone sesibizwa nje lapha ezikolweni, sitshele ukuthi kumele sizibonele ngento zonke. Ngolunye uhlupho olukhulu ngabantwana, ngoba imali yakhona thina kasilayo.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Nanko umculo othi SingamaNdebele esiwethulelwa ngozinja siyamlungu. Hlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Inkampani yezukho ithi sikhuphule imbadalo yokugada amabhasi kanye lemichova yawo ngokuphindwe kabili. Namhla bekulilanga lokunanza ukukhothama kwenkosi uMzilikazi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sí. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.